Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 20 Mpandula 2023 ngupresident Jeremiah.
Lo Thabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle.
Amazwi ekamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa awukuthi amazwe afakele eZimbabwe izijeso zomnotho kumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu ele Highlanders selicelwe umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuthi ayeqeqesha iqembu lesizwe elama Warriors okwesikhatshana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle elizweni. Lokhu kutsho namhlanje emhlanganweni womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations wokuhlaziya imikhuhlane esabalalalo kuthelelwana masinya ofana lowe-COVID-19 njalo uthe eZimbabwe lilongele ukumelana lemikhuhlane eyingozi elakho ukuqhamuka. Kubika uNtungamile Nkomo weStudio 7.
Umnangagwa wethule amazwi la ekhuluma emhlanganweni we-Pandemic Prevention, Preparedness and Response wona obukhangela amanyathelo angathathwa ngabakhokheli bamazwe omhlaba ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lobhubhane lwe-COVID-19. Uthe uhulumende wakhe uqinise ezempilakahle eZimbabwe kulandela umkhuhlane lo, kanti futhi uthi ilizwe lakhe lisendleleni yokugcwalisa izimiso zokunqoba umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Following the COVID-19 pandemic, Zimbabwe has made strides to build back stronger and more resilient healthcare systems that are able to identify and contain public health emergencies. We have also promoted the local manufacturing of health-related commodities and consumables. A major development in Zimbabwe was the establishment of our own local oxygen gas manufacturing plant.
Umnangagwa ukhuthaze abaholi bamazwe omhlaba ukuthi basebenze ndawonye ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana le-COVID-19.
I urge us to make bold decisions that respond to present realities, including the development of the pandemic treaty, drawing lessons learned during the pandemic's phase so far. As Zimbabwe, my government has deliberately continued to increase budgetary allocations to health service delivery.
Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi uMnangagwa kakhuluma iqiniso ngokuthi ezempilakahle eZimbabwe ziqinile ngoba nanku ezibhedlela akula mithi yokwelapha izigulane, kanti le mitshina yokusebenzisa layo ayikho. Umnumzana Tim Moringai ngowe-CCC eMelika.
IZimbabwe kathesi is in a state of desperation or ukuthi in a crisis ngendaba yezibhedlela, when we were one of the most advanced countries as Zimbabwe in terms of doctors, staffing nurses, le general health care.
amazwi kaMoringai agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu. Umnumzana Mbuso Fuzwayo yena okhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu.
Uma kungathiwa kulo mkhuhlane obekhona abantu bayaphela. Uthe ilizwe leli liyanqoba i-HIV, angikholi ukuthi i-HIV singayinqoba, especially poverty. Ngoba i-poverty ingaqansa okutshengisa ukuthi abantu abazaphila ngokudayisa umzimba bazaba baningi.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi amqodwa amazwi kaMnangagwa.
Kuqondile khona ukuthi umongameli akubeke ngaleyo ndlela. Ngoba nanzelela ukuthi thina njengelizwe leZimbabwe liyananzelela ukuthi umumo wethu we-economy wethu awumanga kuhle. Kodwa kule imizamo ikhona emihle kakhulu ukuthi ibalule uhulumende abalule indaba zempilakahle. Kodwa ke siyasilela yebo lapha lalaphayana.
UMnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni omkhulu we-United Nations General Assembly phambi kwabaholi bamazwe omhlaba kusasa, lapho akhangelelwe ukukhuthaza iMelika ukuthi yesule izijeziso eyamethesa zona labanye bakhe kuZANU-PF ngoba esithi zilimaza uZulu makhaza. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wethule inkuthazo efanayo izolo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungameli Nkomo.
Amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa emhlanganweni wenkokheli yamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly awukuthi amazwe afakelayele eZimbabwe izijeziso zomnotho kumele azikhiphe asezondise uZulu weZimbabwe. Abaningi bathi bafuna ancedise ukuba eleZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo ukuze izijeziso lezi zesule. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kulumhlangano, uRamaphosa uthe izijeziso lezi kumele zesulwe ngoba ziyimigoqo yentuthuko yakweleZimbabwe.
The sanctions that are also being applied against South Africa's neighbor, Zimbabwe, should also be lifted as they are imposing untold suffering on ordinary Zimbabweans, but also have a collateral negative impact on neighboring countries as well, such as my own country, South Africa.
Izijeziso ezafakelwa umakhelwane wethu weSouth Africa, iZimbabwe, kumele zikhitshwe ngoba zizwisa ubuhlungu kuZulu weZimbabwe njalo ziphazamisa umakhelwane beZimbabwe abaguqela elami ilizwe eleSouth Africa.
Umkhokheli wakwelenamibia umnumzana Hague Gabo naye wethule amazwi afana lakaRamaphosa emhlanganweni lo namuhla. Kodwa uZulu weZimbabwe, amabandla ezombusazwe aphikisayo lengcitshi ezichubukela ezombusazwe lezenotho bayamsola kakhulu uRamaphosa. Bathi okwenza leZimbabwe lingathuthuki yikungaqhutshwa kokhetho olukhululekileyo. Abathi kumele uRamaphosa lenkokheli yeSouthern African Development Committee, SADC, bangenele ukuze kulungisiswe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Njabulo Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Umongameli weSouth Africa uRamaphosa uyalahleka lapha ngoba abantu bayakutsho njalo bakuphinda ukuthi ama-sanctions akhona eZimbabwe afakwa ibandla elibusayo. Ungakhangela ukuthi ngemuva kokhetho lolu olungaluyahlupha olushubhayo abantu sebeqalisa ukutshaywa uhlukuluzwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, othi uRamaphosa akumelanga atshaye inja ifihla umphini ngokwenzakala kweleZimbabwe.
Akulanto efuneka eZimbabwe ngaphandle kokhetho olutsha olukhokhelwa inhlanganiso ye-SADC lolu oluza kwenza ukuthi kukhona i-environment esalingisithiwa i-environment eyenzelwa lolu khetho ibe ikhululekile njalo isemimgceke ukuze abantu bethu bakhethe umkhokheli abamfunayo ngentando yabo bengahlukuluzwanga bengethuselwanga. Lokho kudlulileyo belungasilokhetho akula khetho lokuthi abantu abakwanisi ukukhetha, abantu kufuze bakwanise ukukhetha. Ngalokho amazwi kaBaba Ramaphosa alahlekile.
Umnumzana Jenisani Ntungagwa, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, uthi kunengi okuphambanisekayo kwele Zimbabwe okumele kulungiswe kuqala okwedlula udaba lwezijeziso zenotho.
Ukubona kwami lokhu kungasebenza ngezinye indlela. Ma uRamaphosa ekhuluma ngama-sanctions kutho ukuthi silelungelo njengamaZimbabweans ukuyocatsha eGoli, sidinga ongasiphilisi.
Kodwa umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana namanye amazwe womhlaba kugatsha lukahulumende, umnumzana Richard Mahomva, uthi amazwi kaRamaphosa ayathokozisa ngoba atshengisa ukuba usekela ele Zimbabwe.
Amazwi kaPresident Ramaphosa akhomba izinga losekelo oluphiwa yiSouth Africa kuzwekazi leZimbabwe ekulwiseni ama-sanctions. Njalo ma esenza njalo ukhomba obala ukuthi yena uhulumende ugxile kuzifiso zabantu baseZimbabwe, njalo ukuthi uhulumende wakhe kulembono encintisana babo ababeka ama-sanctions okungekho emthethweni.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Salingoni owenhlanganiso ye-Broad Alliance Against Sanctions.
Ngiyathaba kakhulu ngokukhuluma okwenziwa uPresident Ramaphosa eUnga ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwe iZimbabwe kumele zikhitshwe, ngenxa yokuthi yithi thina izizwa laseZimbabwe esesisafe ama-consequences ezijeziso lezi.
Ukhetho olwenziwe kwele Zimbabwe ngenyanga edlileyo lokhu lusolwa ngabaningi abagoqela inhlanganiso ye-European Union, SADC, African Union lezinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uthi akaboni okwaphanyaniswa yikomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission, IZEC, ngoba isebenze ilandela imithetho yelizwe okungabe kungaphathanga kuhle abenhlanganiso yamazwe awe-Europe eye-European Union. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kwenyathelo elithethwe ngabe-EU abazise ukuthi sebemisa usizo obekumele luphiwe kwabe-ZEC olokuphathisa umsebenzi wokuqhuba inhlelo eziphathelane lokhetho. Embikweni wabo abe-EU bathi bathethe lesi sinqumo ngenxa yendlela i-ZEC eyaqhuba ngayo ukhetho ngoncobakazi. Kodwa umqondisi obona ngezokukhulumisana labakwamanye amazwe kugatsha lokwethulwa kwembiko, umnumzana Richard Mahomva, uthi i-ZEC isebenze ilandela imithetho yelizwe njalo uhulumende akaboni lapho eyaphosisa khona.
Kuqhubeka kufeza obala ukuthi bebele ndlela abakade befuna ukuthi ukhetho luphume ngayo, kodwa kuphuma ngaleyo ndlela. Kodwa esikubonayo njalo ngalokhu kutshengisela ukuthi i-ZEC yenelise ukuthi ikhombe ukuthi iyinhlanganiso elokusebenza ilandela i-constitution yelizwe lethu, okuthi imali evela phandle akuyenzi ukuthi itshintshe izinqumo zayo.
Umnumzana Farai Marapira osaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi kalitsho lutho kibo inyathelo labe-EU.
ZEC is a constitutionally mandated entity, and as a result of that it receives funding from government. We have never relied on the EU for the funding of ZEC. So essentially the rescission of their funding is a non-event and not newsworthy and nothing to write home about. We are simply not concerned at all.
Asikaze sithembele ku-EU ukutholisa i-ZEC imali. Ngakho-ke empeleni ukwehla kwezimali zabo akuyona indaba yalutho, njalo okungabhalwa ngayo akukho okungalotshwa ngakho kiyo ngasila ndaba lakho nakancane.
Kodwa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi bayalincoma njalo bavumelana lenyathelo elithethwe ngabe-EU.
Siyamangala akuthwala ukuthi bebevele befake imali ku-ZEC, ngoba i-ZEC ayikho ready, ayila ama-institutions ukuthi imali leyo izasebenza kuhle ngendlela emele isebenze ngayo. Njengoba ubufakazi obukhona esabubonayo ngesikhathi sokhetho, i-ZEC ehluleka ukwenza umsebenzi wayo totally, okubangela ukuthi i-EU ikhiphe imali yabantu bebancedisa ngayo ngoba imali injongo yemali bengiyokuthi izekhi incediswe ukwenza ukhetho oluqondileyo oluzakhipha umkhokheli oqondileyo ofunwa nguZulu weZimbabwe kodwa hayi ke lokho akwenzakalanga.
Umnumzana Efi Dlela Ncube oyenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association uthi ukuxabana labe EU ngalesi sikhathi akusoze kusize eZimbabwe.
Amazwe lamazwekazi lezindawo ezihlanganisa amazwe ezinjengabo EU ziyanceda kakhulu ukuthini ilizwe lakithi livuse umnotho walo ngokuba siphakathi kobunzima obukhulu. Okukhulunywa yi-EU yikuthi ukhetho aluzange lwahambisana le-constitution lemithetho yeZimbabwe belungakhululekanga ngokunjalo ngeke baqhubeke bencedisa izekhi khona isimo sime ngaleyo ndlela. Okudingakalayo ukuthi kulungiswe khona lokho i-EU ekukhulumayo ngokuba phela kayikhulumi ngemithetho ye-EU ikhuluma ngemithetho yeZimbabwe kodwa ke lokho kweZimbabwe kutshita ilandaba loncedo lwe-EU kuza kwenza ukuthi singene esizini olukhulu kakhulu kulalokho esikukho namhlanje.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yezekhi le ukomishina Rodney Simukai Kiwa uthi inhlanganiso yakhe kungesebenza izimele njalo uhulumende ubatholisa konke abakudingayo ngesikhathi.
Abe EU nxa kuyikuthi khona abasafuna ngokwabo imali ngeyabo singathini thina ngokwabo lokhu kodwa thina siyakwazi ukuthi khona akula lutho ngisho olulodwa ezizahlele ukukwenza ngenxa yokuthi kuthiwa abe EU sebethe thina abambani sonke akusewethu sithina lokho uhulumende uyasinika konke esikufunayo.
Abezekhi bagcizelele elikahulumende elithi lilungelo le-EU ukuthatha lelo nyathelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Wenzivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ugatsha lwezomvikela e-Azerbaijan lubika ukuthi selube lesivumelwano sokumisa impi lamabutho e-Armenia esigabeni esihlala abantu bohlobo lwesi-Armenia abaningi iNagorno-Karabakh. Indodana yowayengumongameli weGabon umnumzana Ali Bongo Ondimba osanda kugenqulwa labangane bakhe abane sebebotshiwe besethuswa umlandu wokuvukela ilizwe lobugwelegwele. Impumela yophenyo olukhutshwe ngolwesibili iveza ukuthi ukuguquka womumo womkhathi kwengeza amandla ezulu lesikhukhula elitshaye iLibya ngeviki edluleyo ngesilinganiso sokungamathumi amahlanu ekhulwini okubangele ukufa kwenkulungwane zabantu.
Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Austin Sibanda owakhulela emzini wempophoma kobulawayo kodwa ke okwamanje osehlala esigabeni seMaryland khonapha eMelika okunhlanganiso yeStraight Outta Mpophoma.
Ibizo lakhona likhuluma ngokwalo ukuthi ngelani ngabantu abakhulele eMpophoma sihlangane sonke sathi sibone sinenzeni singenza sinceda abantu abekhaya abaseMpophoma.
Libanceda ngani abantu eMpophoma?
Sesileminyaka emibili siqale sikhangela lapho esikhulele khona eMandebele emaflatini lapha yintonkazana osewumzukulu ose-New York kuthiwa nguKaren Ngomamsikiwa. Ngengiqale layo siqale ngabazali esilabo ade wabangani babobaba labomama bethu bengu-17 sibanika amafuda ampas but sicinisi senzani sesi-expanda lapho sesibona impophoma inkulu sinceda ogogo sibaningani ama-ampas ukudla ngoba abanye bakhona basele abantwana abaphilayo. They all get ama-handouts from people to understand then. Senze sibone ngapha sisebenza kumani osilako okuncanyana. Senza sithumela ekhaya sibathengela ama-hampa sibaningi.
Ye, ama-hampa lawo abelani khonapho?
Yabo kule mpuphu, ichukela, vele akulanto eziningi. Sidinga into esikwazi ukuthi ukudla kwabantu abekhaya, impuphu, ichukela, isinkwa, lamafutha. yikho siqale ngakho kodwa sigcine sesikunthi no asikwansi thina sisodwa sibabili sasisenza okuyi WhatsApp group lokho sokuthi straight out of Mpophoma sahlabezela ebantwini bonke sathi sifuna uncedo bonke abantu ade bebuye oledola olano olokudla sihlanganiswa sibanika nje abazali bethu
luphuba njani uhlelo lwenu
lukhula kakuhle into esesenzileyo kathesi sesifike ukuthi sincede labantwana besikolo sila for ama primary schools aseMpophoma lapha ilukhanyiso Mpumelelo legampu nenkulumane qale sibona ukuthi abantwana senzeni sibanika ama sanitary pads abantwana abangamankazana ngokuba kwazi ukuthi no ekhaya abazali abaningi badubeke ukuthi bacabanga indaba ukuthi bathengele abantwana ama sanitary pads abala badinga ukudla kwabantwana futhi nasenzeni sigcine dinga ama donations sathenga ama sanitary pads uKaren Nyade spearhead that issue ama sanitary pads njengomuntu oyinkazana badistribute ama sanitary pads ebantwaneni bonke so kathesi sile tournament ebuya mhla ka 9 October esifuna ukuthi sifocus abantwana abangabafana senzokuyi-tournament sikhume labo ngendaba zama-drugs ukuthi no they should stay away from drugs
kuyini okwenza ukuthi likwenze khonokho
well simona ukuthi ekhaya indaba yama-drugs into esihlupha sibi i-crime rate siningi imisebenzi akula abantwana into abayenzayo bengaqeda isikole yikunatha lokudakwa basacabanga into eziningi thina sikhule eMpophoma lapha kulabo Nyathi youth club senza ama-different sports i-swimming ivuliwe konke sose sibone thina ukuthi abantwana basela zonke lezi zinto into asebeyenza yikudakwa kuphela siyezwa lama-teacher nje khuluma sibi ukuthi abantwana sebedakwa uyangena ebhawa lapha uhlala nomntwana omncane so thina njengabazali sesibona ukuthi sukukithi thina ukuthi senzeni sibona abantu abakhuleka kahle khume lapho so sibona ukuthi ibhora sibili into ehlanganisa abantu so singenza ukuyi-tournament sila bantwana bonke besikole lapha sikhume labo sizabe sile be-drug enforcement amapholisa ayakhuluma labo engxenye kunganceda ukuthi bekele ukwenza izinto zama-drug sona
nxa umuntu efisa ukuthi axhumane lani ancedise kumele adinge bani
well sile WhatsApp group ekhona kuthiwa i-straight out of Mpophoma sile Facebook page zizanika ilink yakhona and also sila bantu abakhona abasekhaya silingwe ngomama Sunda inamba zakhe ngazo wakwansi ukuthi abambe ke u-077-281-2348 sile Highlanders warfare manager uVezigama Dlodlo uyasincedisa usekhaya inamba zakhe is 077-275-5827 kube lo Lindiwe Ndlovu la usekhaya inamba zakhe ngu-077-631-0615 uLindiwe lo Lee bafome i-Burial Society so ngoba ngenye indubeko esibone ekhaya ukuthi abantu abaningi bayabhubha lapha abala ama-funeral police land so sesiqale le-Burial Society zwele ukuthi sincedise abantu abasekhaya imali yakhona inlutshwana sibile ekhithwayo but kuyanceda sibile eMpophoma lapha okuyi-Burial Society lokhwa so iinumber zabo yizo lezo ngabantu befuna ukubakwazi ngokuthi senzane bakwanisa babathinte iinumbeni zonezo enginike zona
lo-ke mnumzana Austin Sibanda odabuka eZimbabwe osehlala khona lapha eMelika limuze exoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 esesigabeni seMaryland khonapha eMelika.
Kuqhamuke ingxabangxoza izolo kusihlwa ekhansilini yeVictoria Falls lapho izakhamizi labanye abasekeli bebandla le-TCC abatshengisele khona bekhonona ngokubekwa kukameya abathi ukhethwe yinkokheli yaleli bandla ikanti bona befuna oyinzalo yalapho. I-TCC ithole izihlalo zekhansili ezilitshumi lanye 11 phakathi kwezilitshumi lane 14 zaleli dolobho. uNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Ngena lo uze ngemva kombiko kaSodolobho umnumzana Ronnie Dube obethulele inkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni engakaginyi lombiko ngokupheleleyo umane wavinjwa ngelinye lamalunga leVictoria Falls Combined Residents Association VFACORA umnumzana Trimon Dolo omgame ngelokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kaSodolobho wakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho umthetho ukuzokwethula umbiko ukuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele umnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaya amatafula, kwaphoselwana amazwi, kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le. Amakhansela baxoxa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane lomnumzana Joe Mafu obengomunye walaba uchasisa isizathu sokutshengisela kwakhe.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So background uMayor abe umuntu oyinzalo yalapha, asithingi umuntu oyiforeign. Babuyile ngoba akakabazi lutho, abasoze bahlonipha abantu abethu, bazaqhasha abantu. Esifeksa ukuthi engabuye ngiforeign uzaxosha abantu abalocalism ekansini, asikufuni kokuyani.
Unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu.
Ndimufuna Mayor unoziva bani, chizwarwa chayo muno unokhethwa nabani kuti mangwana kana tabone problem pana iye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti pataka kuviga atoveri izvozvo takakuvigira yose.
Umgcini sihlalo weVifacora umnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
But ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje, but thina besifuna umuntu othile. So yikho ukucine wenza safika esigabeni sokuthi ama-resident ahle efika azwisisa athi asivumelani lento leyi esiyizwileyo elithi lina lifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani labo.
Loba kunjalo uMoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka.
Njalo enye into engayitsho ukuthi siyaloyisa kakhulu ukuthi iphathi ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini, benze what we can call negotiate for a compromise.
Umnumzana Ebethe Ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iWange Residents Association layo uqina ngelokufuna inzalo yalapha.
Vele lo president yasho ukuthi bona ilizwe lakhiwa ngabanikazi, kanti manje ungafakelwa umuntu wokuza lizabusa njani, lizala kanjani ilizwe langkhona siyabuza. Kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngenkathi angene esibayeni abambe inkomo athi le yiyeza bulawa uyayenza.
UDube uthi kulusizi okwenzeke izolo,
mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama-candidates abe-imposed khona, so labo yikho behlele bezilungiselele. So bezahlala phansi le management, I'll also consult the Ministry of Local Government ukuthi sinike i-directive wokuthi senze njani njengoba nxaso kunje.
Imizamo yokuxoxisana labebandla le-TCC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabi semandleni okuphawula imibono yabo. Ukutshengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kwezemidlalo, ikomishini ekhokhela umdlalo wenguqu elizweni e-Normalization Committee isilobele iqembu lenguqu ele-Highlanders. Icela umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuze ake aphathe iqembu lesizwe elama-Warriors. Kodwa okwesikhatshana. Kodwa ke njengoba isikhathi sethu sesingasavumeli ukuba nasiqhubekele phambili, sizalinika lolu daba sasa ekuseni 4:56. Silunikwa nguJoseph Njanje.
Live Talk kuhlelo Diaspora Forum sikhangela labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sicoxa ngokubhekane labahlala kwele South Africa.
Singakalo gqibi uhlelo lethu lanamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umuma wamanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle elizweni.
amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuthi amazwi afakela eZimbabwe izijeziso zomnotho okumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu ele Highlanders selicelwe umqeqetshi walo uBaltimore Brito ukuthi ake ayeqeqetsha iqembu lesizwe elama Warriors okwesikhatshana.
Sizokuba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivaleliswayo nguPraxedes Jeremiah
loTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka yeZimbabwe.